Uhulumende uthe ususpendile imhloliso ngenxa ye COVID-19. Kodwa nxa sibekile sibona ngani kayisondaba ye COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasesikolweni as compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni. Njalo ama decision anje uhulumende kamelange awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders e education sector afana lama teachers unions labazali. And abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi ababalisi bebengaholiswanga imali enileyo. So noma imhloliso leyi or ama examinations angasuspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kutshintshe lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo ye $520 abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba lemihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga ama-syllabus abo, so abaningi bangkhona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalemali abayenza ama-private lessons.